into ekhona lapha ukuthi nga umuntu sethu sicala le rap wona vele umthetho wangkhona we rap uthi ke uma district nga ethe wathola umuntu elalo lelo cala for i count eyodwa one count umanje ulakho ukuthi amgwebe inyaka engu 20 for one count. So I'm not very sure ukuthi lapha uhambe njani uma district. Ngiyakwazi ukuthi ugumbula utholakale lama cala amane four counts of rap. So ngingazi ukuthi wasplit njani khonaphana nxa esemgwela ukuthi azafike ku-50 years. Kodwa anything up to 20 years for i-count eyodwa iyabe isemthethweni. And njengokwazi ukuthi umantshi lakho ulakho ukuthi loba elakho ukuthi agwebe umuntu okweminyaka engu-20 ulakho ukuthi nxa emgwebe ama-counts amaningi atsho ukuthi i-count one the count two ngizathi mina iminyaka leyo irun econcurrent lokuthi futhi iyabe isaver for i-count one at the same time isaver lo count two. So yikho-ke ugcina iminyaka yakho emicini ikhanye ngami lutshwana.
Ya, ngokuzwa kwakho icala leli ulawo yini amathuba wokubana engaphindela emthethwani ndaba enze lokho okuthiwa yi-appeal icala lesulu?
Well, singazi amacala kulamanye amacala abanzima kakhulu nga umuntu e-appeal-a. I-rap case ngenye yamacala lawa anzima kakhulu ukuthi umuntu aphumelele. Angithi ukuthi umuntu kaphumelele, baningi sibili bephumelela, kodwa ngamanye amacala anzima ukuthi umuntu nxa efake i-appeal aphumelele ngoba ama-appeal court uyabuye icala liyabe lingasathoniswa kutsha. Icala umuntu uyabe esithi ukuthi uyabe complaina kumbe honona esithi umajistrate bathonisanga kuhle uphambanisile, abe sesithi ukuthi uyabe phambanise ngabo. Kodwa kumacala njenge-rap ama-appeal court kavamanga ukuthi angenele kakhulu ngoba ayatho ama-appeal court ukuthi umantshi uyabe enguye okade ekhanyela abafakazi ukuthi bafakaza njani. So izikhathi eziningi ngaleso sizathu ama-appeal court ayabe engafuni ukuthi angenele kakhulu ngakho ukuthi umantshi kaphambanisanga ekuboneni kwakhe kumbe ukuanalyza i-evidence. I-appeal court ayivamanga ukuthi ingenele. So yes, ugumbulula ilungelo lokuthi afake i-appeal yakhe. Yes, angaphumelela kodwa kakuhle, akusiyo into elula.